sebezendlela zokuthi sicubungule sicwayisise udaba layizolo ukuthi kuvele kuhambe njani. Thina isokuzwileyo sisemhlanganweni njengeleswalekusekethivu sizwe inkwelo ukuthi kwenzakaleni kasikwazi. So njengebandla sesizathuma-ke ugatsha lwethu olukhangela ngento ezinjalo luyocubungula. Ungacubungula sebezakale sazise esithatha ukuthi sithatha waphi amanyathelo. Abatsha balilungile labo ukukhuluma umbono wabo, kodwa kuqakathekile ukuthi lanxa ukuthi kulomuntu weteswa icala kuqakathekile ukuthi sicubungule, ngoba esilungu bathi umuntu wonke u-innocent until proven guilty.
Ibandla lakho lenqatshelwe ukuthi liqhube umhlangano werali eMavuku eHarare, alo amapholisa kubikwa agcwele emgwaqweni, kuzaphetha ngani lokho?
Isiphetho saso kusezandleni zabantwana baseZimbabwe. Izanu isiphelele, abasafunda kuzwa nje ukuthi kuthiwa kule bandla kuthiwa yi-MDC. Akusimangalisi ukuthi lokho besalisa ukuthi sihlangane loZulu. Kungaba lokhophe abangehluleki ukuthi banelise ukuthi balubambe. Uyakubona njalo ephalamende sesisenziwa ukubanjwa ngentamo ukuthi sivume ukuthi siyahlonipha umnangagwa. Sebe zikafika esigabeni sokuthathela imali zabameli bephalamende. Ngethemba lokuthi kuyona iviki esayivula njengoba sizakhangela ngezimali ezisebenzisa lilizwe abathi ibhajethi ngezilungu. Ukuthi kuzaba lomunye umkhosi, ngoba kuzamele bafake omunye umgoqo. So lapho esingena khona bazama ukuthi bavale, kodwa inguquko ayivaleki.
Abanye njalo bathi ibandla lakho selinjengenja engalamazinyo, ngoba akukho okunye likwenzayo ngaphandle kokutshona likhala. Kuphela ibandla lezanu PF lilokhu liqhubekela phambili linqoba lakukhethu.
Ngumbono wabo lo, uma ulilotsha endlini yomuntu ebrodeli kungale kutshontsha khona, uthi lokhu lele kuvuke kube lezulu ubone sokunetha. Ungavuka uyadinga abantu abalungisayo ukuthi bazoyilungisa leyo ndlela engase yakho. Thina sikuhulumende, asiyo hulumende. Njalo ngase sithi asinamazinyo, singaba namazinyo aphi? Thina singavusi, silwisana nabantu abavusayo abantshontshayo. Ukuthi sihambe sinyathela izidumbu zabantwana baseZimbabwe ukuthi siyevusa, angikholwa ukuthi umbuso wankulu ungaba muhle. Esingakufuniyo kuchithakala igazi labantwana baseZimbabwe. Ngoba ukufa komuntu oyedwa kuningi kakhulu.
Umkhokheli we-MDC uMnumzana Chamisa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe kuyonale iviki. Kuyini abantu abangawukhangelela?
Sizakhangela ukuthi thina njengebandla le-MDC, uma sikhuluma ngokuthi ilizwe leli lingasukuma libe ilizwe elingasabisa umhlaba wonke jikelele, singakuguqula njani umnotho lo sikuleyo izanu? So baba Chamisa uzacacisa kuZulu ukuthi siyakuguqula sokuthini. Esingakufuniyo yikuthi sithi khona sikhumisenani kumisani umlota esakwenza ngejeniyo. Sesikhumisane labo umlota sangena thina sicabanga ukuthi sebenzeke uZulu, kanti bona siyababhandija bathi bevuke isivukampunzwana lapha bona zele sebonile. Asilandeleni imigoqo esayifakayo njengebandla le-MDC ukuthi nxa lifuna ukuthi into lezi zikhambe, kasilungiseni ama-reforms, sikhangele khonokhu kubosha esikwenzayo khona, njalo sikhangele o-media reform. Kuningi sesakubhalelizana.